Umhlangano lo ubizwa kuthiwa yiMatebeleland Gugula Wundi Genocide Conference. Wenzelwa edolobheni Littleton, England. Isikhulumi esiqakathekileyo esimenyiweyo ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu, owake waba ngumsekeli ngampani idambo zangaphandle kwelizwe ngesikhathi sohulumende womanyano, njalo ongomunye owayengabalweli belizwe ngaphansi kwebandla leZaphu kukanti ulokhu ekhona kwezombusazwe. UMzila Ndlovu ukhokela ibandla elithiwa Alliance for National Salvation kumbe ANSA, uyetshiseka ngendaba yombhuqazwe. Unobhala jikelele obona ngokwethulwa kwembiko enhlanganisweni yemthwakazi 1893, umnumzana Thembani Dube uchasisa ngalo mhlangano.
Ngokukhanda amasu ukuthi kwenziweni ngale genocide ehlela abantu bakithi, izigigaba zonke lezi ezehlela abantu bakithi. Okunye futhi yikuthi abantu babe lethuba lokukhuluma ukuthi kwenzakalani kibo, nini, ngasikhathi sini, kuziphi izigaba. So sikhangelele ukuthi abantu bake bahlanganisa amakhanda, bakhanda amacebo lamasu ukuthi udaba lolu singalibamba njani njengesizwe sakomthokazi.
UDube uyagcizelela ngokunxuswa kwesikhulumi sabo esiqakathekileyo.
UMzila simkhethe njengomunye wabakhokheli bakamthwakazi abalofutho olukhulu ngodaba lwe-genocide eMatebeleland. Njalo uMzila ungamnanzelela kajikajiki ngodaba lwe-ground genocide. Ume eqinisweni, ume endaweni abona ukuthi abantu bakiyo bame kuyo. Njalo kahlehli emuva ekutheni kuyini okumele kwenzakale ngalolu daba.
Iningi labantu lithi sowesikhathi sokuthi uhulumende kaMnangagwa kukhulunywe laye ngalolu daba. Kodwa uDube uthi cha,
i-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement kayiboni indingakalo okwamanje ukuthi ikhulume lohulumeni weZimbabwe. Indingakalo ekhona yikubutha abantu ibahlanganisa, ngoba abantu bachithachithwa yi-ground genocide. So yiso isikhathi sokubutha abantu, sokubutha isizwe, sikhangele lolu dubo, silukhangele ukuthi udubo lolu oluphambi kwethu singalulungisa kanjani, macebo bani esingawakha ukuthi udubo lolu lulungiswe. Yikho lapho esigcwele khona.
Umhlangano lo uvulelwe abantu bonke, ungakhathalekile ukuthi ngubani kumbe usekela liphi ibandla. UDube nenhlanganiso yakhe baqoqa uZulu ukuthi abuye ngobuningi bakhe.
I-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement iyalimema mahlabe Zulu ukuthi lize sizophatheka, sizoxoxa ngalolu daba, sikhande amasu, sibone ukuthi udaba lolu ngaphathwa njani ukuze luye phambili. IsiNdebele esihle sithi, imvila yaswela umsila ngokulayezela. Wozani-ke mahlabe Zulu, sibuthane eLittleton, sibonisane ngalolu daba.
Udaba lombhuqazwe weGugulahundi soluhluphile kakhulu kulezi nsuku. Kukhanya inkokheli lohulumende kathakazeleli ukukhuluma ngalo kuloba abantu bekhonona nsuku zonke. Imele iStudio 7, iGovernor Chisa Sibanda.